sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 1 kuNcwabakazi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inengi selisole uluhlu lwesikhwama sendleko kahulumende i-supplementary budget etholwe ngumphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube edalele ePhalamende namuhla. Elemelika selethese izijeziso owayengumqondisi wohlangothi lwebutho olwabulala abantu abayisithupha ababetshengisela eHarare nyakenye ngemva kokhetho. EleZimbabwe namhla lifikise umnyaka ogcweleyo ngemva kokubulawa kwabantu abayisithupha ngamasotsha ngesikhathi betshengisela eHarare besithi iZimbabwe Electoral Commission yayisiphuzile ukwethula impumela yokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inengi selisole kakhulu uluhlu lwesikhwama sendleko kahulumende i-supplementary budget ethulwe ngumphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube edalele ePhalamende namuhla. Inengi lithi ibhajethi le kayisoze iphathise ekulungisiseni inkinga uZulu abhekane lazo. Kubika uBathabile Masuku.
Isikhwama selizwe esethulwe phambi kwamalunga edalele ePhalamende awebandla lezano PF singamabhiliyoni phose angamachumi amabili i-18.62 zimdollars njalo lokhe singeneli inhlelo zonke eziqoqwe nguhulumende. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende uzama ukuphathisa ikampani kagetsi eyezesa ukuthi yenelise ukuthenga ugetsi, ngakho ke intengo yawo isikhweziwe kusukela lamhla isuka ku-9 cents per kilowatt isiya ku-27 cents per kilowatt ngamadola eZimbabwe, njalo amakampani embayo ama-mine azabhadala ngedola lakwele Melika.
The electricity tariff for domestic consumers will be increased from an average of 9.86 cents per kilowatt hour, which is about 1 US cent, to an average of 27 Zimbabwe cents per kilowatt hour, which is 3 US cents per kilowatt hour, and that will be a subsidized rate.
Intengo yamandla kagetsi isizakhwezwa isuka $9.86 kukilowatt elilodwa okulingana lesenti elilodwa leMelika, isiya ku-27 cents per kilowatt okulingana lamasenti amathathu eMelika.
Okunye njalo okwethulwe nguNcube yikuthi isilinganiso seholo lezisebenzi okumele siqale ukukhitshelwa umthelo owe-pay as you earn sesiguqulwe sisuka kumadola angamakhulu amathathu lengxenye i-$350 sisiya kumadola angamachumi ayisikhombisa lengxenye i-$750, ethi le yimizamo kahulumende yokwenza impilo yezisebenzi zakhe ibe ngconywana. Lokhu kudabule inhliziyo zabaningi abathi uhulumende bekumele akhweze iholo. Omunye wabo ngumnumzana Michael Ndiweni ongumqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyebulawayo Vendors and Traders Association.
Ukukhweza iholo labantu uqakatheke kakhulu, akula ngqondo ukuthi umphathintambo wezemali athi yena kule mali eseleyo nxa sikhangela kodwa kubhajethi yakhe sibona ukuthi imali zabantu azikhushulwanga. Ngakunjalo ke akuzwakali kakuhle ukuthi iseplus leyo ingaphi, isebenzani.
Umnumzana Effort Ncube ongumcebisi we-National Consumer Rights Association uvumelana lo Ndiweni.
Into edingakalayo ukuba abantu bakhwezelwe amaholo ukuba kulokho kujintshwa ukuthi khona abantu abathelayo sisusiwe ku 350,000 yasiwa ku 750,000 kakuncedi ngokuba vele abantu kabafiki kuzona lezo zimali.
Amalunga edale lephalamende awebandla leMDC ale ukungena kulomhlangano etshengisela ukuthi awemukeli umongameli Emmerson Mnangagwa njengomkhokheli weZimbabwe bethi watshontsha ukhetho. Umgcinisihlalo webandla leMDC unkosazana Thabita Khumalo uchasisa ngaleli nyathelo labo.
Besi ekhumbula abanye bentu ababulawa ngomhla ka 1 August bebulawa nguhulumende yezanu ngokubadubula. So besihlangene njengantwana beMDC labantwana baseZimbabwe sikhumbula lelo langa kuthi sibe sephalamende lapho sibone khona uEmmerson Mnangagwa esiza ephalamende. Sonke siyazi njengebandla leMDC uEmmerson Mnangagwa akazange awine kukhetho, wantshontsha ukhetho lwabantwana beseZimbabwe. So thina kasimkhangeli njalo asimthathi njengopresidenti welizwe.
Uluhlu lwendleko yesikhwama sikahulumende olwethulwe lamhlanje lusolwe ngabaningi bethi ibhajethi le ayivezi uzwelo lukahulumende kuzulu weZimbabwe ngoba intengo yempahla ikhuphuka mihla ngemihla kodwa iholo lezisebenzi lingakhuphuki. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Elemelika selethese izijeziso oyengumqondisi wohlangothi lwebutho olwabulala abantu abayisithupha ababetshengisela eHarare nyakenye ngemva kokhetho umnumzana Anselim Namosanyatwe phezu kwesehlakalo lesi kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Embikwena wethu lenamuhla uhulumende weMelika wazise njalo ukuthi wethese umkasanyathwe utshilo machawona izijeziso ezifanayo. Usanyathwe usanda khethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ngumeli weZimbabwe kwele Tanzania. IMelika ithi iphatheke kabi kakhulu ngokuthi kuze kube namuhla sokwanele umnyaka nje akula socha kumbe ipolisa elibotshwe phezu kokudutshulwa lokubulawa kwabayisithupha laba ngosuku lwanamhlanje nyakenye kanye lalabo ababulala abantu abalitshumi lantathu ngozibandlela lonyaka. Ngokunjalo elemelika likhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi ajezise abantu laba njalo ahloniphe amalungelo oluntu. Umanyano weEuropean Union lawo wethule inkuthazo efanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume olwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni.
Lo okunje kutshengisa okusegcekeni ukuthi uhulumende wase-America uzimisele ukugcina olungelo owabantu bonke nje jikelele, okutshengisa ukuthi owethu owalapha aseZimbabwe vele kalani lokulondoloza amalungelo kaZulu. Ngoba lo umnumzana uSanyathe uselesikhathi kusukisela lapho ayekhokhela khona amabutho lapho kwadutshulwa khona abantu, namhlanje sekuze kuqwalisa ukuba ngumnyaka i-one year since kwaba le ndlakela le eyokudutshulwa kwabantu, kodwa akazange abotshwe njalo kazange kube lo muntu owajeziswayo. And okutshengisayo ukuthi uhulumende uzimisele ukuvikela abantu abayephula umthetho njalo nokuvikela abantu abasebenza umsebenzi wokuncindezela uZulu.
Kodwa singathi izijeziso ziyasebenza yini Nyoni nxa sikhangela ukuthi sesiside isikhathi uhulumende weMelika ethese amalunga eZANU-PF izijeziso kodwa akulabuvelo obuba khona kundaba zokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu?
Masingakhohlwa nje lapha mnumzana ukuthi izijeziso lezi nje yimhlobo lo abawuthi ngesilungu ama-targeted sanctions, okutsho ukuthi ziqondane ngamuntu ngamuntu lo oyabe efakwe kuwo lawa ama-sanctions. So ziyasebenza ngoba singakhangela uhulumende walapha ubhizi uyagidizela nje ngokuhlabela nje emini lobusuku ukuthi ngakukhitshwa ama-sanctions, ngakukhitshwa ama-sanctions, kuze kube labantu abasehlezi okwamaviki ambalwa ngase-embassy yase-America lapha bezama ukuthi kukhitshwe la ama-sanctions, okutshengisayo kusegcekeni ukuthi ayasebenza ngoba abuhlungu kibo labo abaphiweyo lawo izijeziso.
Uhulumende weZimbabwe yena uyazihlupha yini, uyazama na ukulungisisa udaba lwamalungelo oluntu?
Hayi, iqiniso lihle nje mnumzane, uhulumende walapha eZimbabwe lo okhokhelwa nguMnangagwa kalani nje ngamalungelo abantu.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo oluntu, sixoxela eseHarare. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi bayazisola kakhulu izijeziso zeMelika lezi esithi kazikho emthethweni. Wengeze wathi uhulumende weZANU-PF uphakathi kokulandela izixwayiso ezethulwa ikomishini eyaphenya udaba lokubulawa kwabantu laba eyayikhokhelwa ngowake waba ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Kgalema Motlanthe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Abalwa impi yenkululeko abasemhlubulweni wangezansi yamandebeleni sebexwayise uhulumende ukuthi anakekele inhlalakahle yabo, njalo bathi bafuna ukuphiwa izindlu lezimota bebongwa ngomsebenzi wokukhulula ilizwe. Phezu kwalokho bafuna njalo ukuthi imali abayithola ngenyanga yengezwe ngoba intengo yempahla lokudla iqonga mihla ngemihla. Kubika uAlbert Ncube.
Emhlanganweni wabalwa impi yenkululeko labo komiti edalele ephalamende ebona ngezomvikela okhunjelwe Jawanda Hall ekwana ngomvulo, amahovetsi wewesidla amalahle besekhethwa uhulumende umlando kungabananzi. Bathi bafuna isiphatho esilabanye babo abasemazweni angomakhelwane anjenge-South Africa leNamibia. Kungakho umnumzana Witness Sebata uthi uhulumende kumele abaphe izindlu ngamunye.
Besicela wonke ama-veterans babonge ngokulandelayo, omunye lomunye wakhe lapha ahlala khona ngakhelwe indlu.
Omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Thuso Maphala uthi imali abayiphiwa ngohulumende ayiseneli, kungakho kuyadinga ukuthi yengezwe.
Thina sithola 240 belingana ledolari America itshintsha wasesokubuya Intermarket Bank etshintsha imali kusetshenziswa imali yemarket. Kathesi idolari America li-8 RTGS to $1, thina siloko siku-$240 vela. Kathi ungani kwatshintsha ngakwamantiplayo u-240 ngo-9 kuthi sithole imali ebonakalayo behambelana nalomu umbusukulu.
Umnumzana Rido Mpofu, omunye wabalwa impi yenkululeko, uthi bafuna uhulumende afake imali eceleni ezabancedisa lapho bephathekile.
I'm proposing that there be a special fund ku-Minister of Health ezakhetha for ama-special illnesses treatments, lokuthi nxa sifuna ukuthi siye-treatwa outside the country lathi sibe ne-opportunity ngoba we fought for this country.
Umnumzana Quality Moyo ongasabona emehlweni uthi kuyadingeka ukuthi ama-overs anobugoga obadalwa yimpi baphiwe imali ethe xaxa.
Ngemva kohlupho oluvele lukhona phezu kwama-veterans bona sebebuya babe lohlupho solungezelelwe olokuba lobulima obokuthi kathesi nginje kangiboni, kodwa ngikholwa yenalo imali eholwa ngama-veterans kufanele mphile layo ngayo le muli yami kungelayinye into engayenza. Kudalwe ikuvela kwabo empini.
Unkosikazi Luckstar Gumbi uthi njengabesifazane abalwa impi enkululeko bancindezele emapulazini ngoba behlezi bekhithwa.
Nasila ama-A1 ukuthi nxa ukuthi yithi esasisemasimini angikhona but namhlanje ama-A1 akhona asiselawo. Mina ngibe le-5 ama-offer letters. As it is now, I don't have even plazini. Thina yithi abanikazi bangikhona esahlupheka kakhulu sigeze egangeni. Abantu bathi siwathile behlupheka ukuthi sithole lawo maplazi.
Umnumzana Gilbert Dube uthi yena ufuna impahla yezaphu ibisele kubanikazi.
Ama-ovesi ayevele ehlakaniphile kwazi ukuthi iland vele iyadilwelwa njalo iyade siyifuna. Sicela ukuthi ngayibuyiselwa abantu labo baphila ngcono abanikazi.
Ngaphandle kwalokhu, ama-ovesi bathi bafuna ukuthi imali ubhadalela abantu babo esikolo iphume ngokuphangisa. Bathi bafuna njalo izimota ezisuka kuhulumende baphinde bavunyelwe ukungenisa impahla evela kwamanye amazwe bengabhadalanga imithelo yeduty. Umnumzana Albert Ngulube olilunga lekomiti edalela ephalamende ebona ngezomvikela uthi bazahambisa izikhalazo lezi kudalela ephalamende.
Liqinise lelo awusuno khangela ungani sishiyeni ibijana. Baru ngakhangela ukuthi sisese ngamakhomrisi emakambeni sonke sasifanana. Khathesi ungane siyachiyana. Sifuna ukuthi sibuyele emuva. Sizingabantu bani. Singela ebandlululo, singela ukuthi lo uyashela, lo uyathola.
Abalwa impi enkululeko laba bathi bafuna njalo ukuvunyelwa ukuhlangana lomongameli lizwe kanye ngomnyaka ukuze bethule izikhalazo zabo kuye mathupha. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Live talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela utaba lokuthi sokwedlule umnyaka kudutshulwe kwabulawa abantu abayisithupha libutho ngosuku lwalamhlanje olukamhlaka 1 Ncwabakazi ngemva kokhetho olwedluleyo. Thumelani i-text message ngonombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. EliZimbabwe namuhla lifikise umnyaka ogcweleyo ngemva kokubulawa kwabantu abayisithupha ngamasotsha ngesikhathi betshengisela eHarare besithi iZimbabwe Electoral Commission yayisiphuzile ukwethula impumela yokhetho. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa labanye bathi okudanisayo yikuthi ababulala abantu laba kanye lababulala abantu abaphose bafika amashumi amabili ngozibandlela kabakajeziswa lanxa ikhomishini eyayikhokhelwa ngumnumzana Halema Motlante yathi kumele uhulumende athathe amanyathelo ajezise laba bantu. Iningi likhala njalo ngokuthi lanxa sokwedlule umnyaka ukhetho lwenziwe akulalutho uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa aselwenzile ukuthuthukisa impilo kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isikhulumeli se-MDC umnumzana Daniel Mologela lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule onguye osungula lingxoxo.
Ngiyananzelela ukuthi umbuso kaMgabe usungenise phakathi kobunzima obuningi kakhulu. Abantu sebengani sebebalahlekelwa lithemba lokuthi into zizalunga. Ngokunjalo abantu bajahile kakhulu ukuthi alube into zingalunga ngoba sokuyisikhathi esikhulu kakhulu abantu belokube phakathi kobunzima. Yikho kwenza abantu bengani abalakho ukubekezela. Kodwa mina mbengisithi mina akulakwesihluleka lapha ngoba uhulumende lo khona nguhulumende omutsha. I-economy ifile, ilizwe bese lifile. Ngiyananzelela ukuthi isikhathi amabheri ya-check abuya ngesikhathi sikamgabe, amabhondi abuya ngesikhathi sikamgabe, yonke into embi abuya ngesikhathi sikamgabe ekugcineni kumbuso kamgabe.
Baba Molokela, nango uGawula uyamuzwa uthi inkinga elilayo njenge-MDC ilabantu beZimbabwe ukuthi kalilakho ukubekezela.
Yamangalisa mangisizwa ibanda lezana PF namhlanje limphika omgabe ngoba omgabe uhlele isikhathe eside lapha eZimbabwe engomongameli ngenxa yezana PF yona le iminyaka yonke le abantu beZimbabwe bekhala ngombuso kamgabe besithi kumele asuke esihlalweni yiyo yona le izana PF ekade imdikela khathesi sebesenza ngathi abasamanzi umuntu wakhe uma sikhuluma khathesi thina njenge-MDC sithi thina vele siqalisa ukufonywa 1999 kwaso kuvele obala ukuthi izana PF lomgabe sebehlulekile bona balwisa sawina ama-election basiqila kaningi silokho esina ama-election ikakhulu ngo-2008 upresident Tsvangirai wawina ama-election wathatha inyanga ukuthi bakhuluma ama-results bayatshintshe so imbali yezimbabwe ayimelanga ibalise kubalisa umnyaka omunye kuphela kumele ibalwe kusukela 1980 inyakanyaka eyenzakele ezimbabwe since 1980 yenziwe izanu p f ikhokhelwa ngomgabe lo idiwidiwube khona isikhathi sonke lesi so i-MDC iphi yona ED and ZANU PF must go. Sebehlulekile akulasikhathi sokubekezela. They must go now.
Akusiphe okubili kumbe okuthathu babagawule eselikufezile ongathi sokuthuthukise impilo zikaZulu phakathi komnyaka owodwa lo lise mbusweni ngemva kokhetho.
Okumnanga kwento esezenzile ziyakhanya one. Kuse okokuqala ikulungisa indaba ye-transport esihlupha kakhulu both ku-urban naku-rural yiko sokukhona osokuphiwe khona abantu sebekwanisa ukuthi bahambe kodwa lanxa imota zingakayeneli iza kwenela i-transport engcono yikho-ke kusiya phambili uhlelo lwe-transport luyalungiswa kuyo bonke abahlalele emadolobheni lebakhaya okwesibili sizalwisa i-corruption. I-corruption yiyo esilimazayo ama-sanctions alalutho but i-corruption yena i-corruption futhi leyi ayikho kuzanu p f kuphela ungakhangela la makansila ama-councils akhokhelwa yi-MDC abonile nge-corruption amasela akhona kuzanu p f akhona laku-MDC maningi kulapha emaphathini nala amabili nala ngikhuluma ngawo asilindeni sibone kuhamba kusiya phambili and ngokunjalo i-corruption sesiyilwisa kathesi abantu abanika isikhathi uhulumende lokhona uhulumende kamnankagwa uhulumende omutsha engabalelwa kuhulumende kamgabe ngokunjalo ngithi mina asibekezeleni izinto ziyalunga
kumele azi uba ugali ukuthini i-election e-disputwa yi-MDC asoyekhansili kumbe ka-MP yi-election kabani ka-president yiyo sagqibelezelwa khona so thina njenge-MDC siyakwazi ukuthi uChamisa wazuza 2.6 million votes u-ED wazuza 2.2 million votes so uChamisa wawina nge-400,000 votes yinto esiyaziyo njenge-MDC so ama-results ayenziwa izekilana ngamanga so yinto thina esitsho ukuthi u-ED waliwa ngabantu bezimbabwe yikho thina sikwali ukuthi ngumongameli wezimbabwe siyakwazi ukuthi njengabantu bezimbabwe ukuthini mhlaka-1 August abantu abafayo eHarare ababulawanga ngomunye umuntu ngaphandle kwamabutho ezimbabwe i-commission of inquiry kamhlanhla naye yakufakaza khonokho up to namhla ama-recommendation aphume ngo-December uhulumende kamnankagwa kawakakwanisa ukuthini alandelele izibopho ezaphiwa yi-commission kamhlanhla ngo-January siyakwazi ukuthi babulala abantu abadlula laba bafa ngo-August baze bavala le intanethi so abakafundi lokufunda ukuthini owakwenzakala ngo-August kumbe ngo-January balokhu benjalo belokhu behlukumeza abantu uhulumende wezimbabwe ulokhu lodlame ulokhu lodlakela iqiniso yikuthi abantu bezimbabwe bakwazi ukuthi izanu p f siyehluleka kudala okwenza ibe yilokhu ibamba umbuso ngamabutho ngamasotsha iseku government leyo kungela masotsha abakudala yaxotsha abantu bezimbabwe
baba gawule
ulindele ubone uNkulunkulu kasigcine siphila ukubona ukuthi abantu amasela akhona ku-MDC kulezi gangi ku-MDC kulezi gangi kuzanu p f akulanihlanganiso nalezi gangi abantu bonke abangcolileyo laba kumele bejeziswe ngendlela enjalo kungathiwa nxa sokujeziswa abantu lakuthiwa yimpizo ezanu p f impizo ezanu p f ezivela ngazo
akuyigqibe molokela
mina ngithi bantu bezimbabwe isikhathi sokubekezela sesaphela kudala sokwehlule zanu p f sokuyisikhathi sokuthi kungena abanye kuthina kudedelana sokuyisikhathi sokuthi i-MDC ibe nguye uhulumende omutsha upresident Jamisa ancedise izimbabwe siye phambili so hhayi njengoba sokuyi-1 year ama-elections atshontshwa kule ndlela esizazama ukuthi sincedise izimbabwe ukuthi siye phambili ngayo ngoba siyakwazi ukuthi nima singasebenza la mazimbabwe sizawutshintsha umbuso lo wamasela siyabonga
lo-ke ngumnumzana Daniel Molokela isikhulumeli sebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni endawonye lelunga lezanu p f umnumzana Belief Gawule Abasakhulayo abasuke eZimbabwe lakwamanye amazwe belanda uhlelo lokuzithuthukisa olweMandela Washington Fellowship bagqibe uhlelo lolulamhlanje ngemva kokuqhuba izifundo zabo khona pha eMelika okwenyanga eyodwa lamaviki amabili. Vaphindela ekhaya kusasa. Selomunye wabo unkosazana Samantha Espanda. Ngiyakwamukela uhlelo Maspanda.
Ayi ngiyabonga.
Yebo, lunjani lolu hlelo? Kuyini okumqoka okufundile?
Uhlelo lolu beluluhle kakhulu. Kulezinto eziningi engizibonile ezingekho ekhaya. Ebe ngifisa kakhulu ukuthi ngabe lami ngiyakwanisa ukuthi ngikwenze sembuyelile. Kade kukuhle njalo sibe lenye strength finder test esiyenzileyo okuthi uyakwanisa ukuba ukubona izinto ozenelisayo kakhulu lezi izinto ongazenelisiyo. So njengabathungameli sijalo ukubamba bamba yonke into, but mbona ukuthi bathi kumele ukhangele khona oko kukwanisayo, and then abanye yibo abasebenza kusekela emsebenzini wakho. So basifundise kakhulu nge-collaboration, lokuthi nxa ungumthungameli yikuyini okukwanisa kakhulu, and then ku-team yakho ufaka abantu abanjani. Sihlangane futhi labantu abaningi abaqhakathekileyo, o-Ben Carson, siyamazo yi-surgeon, sahlangana laye, sahlangana lo-William Kwamkhamba, owayenzelwa imovie yakhe u-The Boy Who Harnessed the Wind. Hey, bekukuhle ukuphomba kuba ku-presence yona leyo bekhuluma kusitshintshile kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi there is a lot of potential ebantwini wonke.
Ekhaya kahle kahle wenzani?
Ekhaya ngingumthungameli we Signs of Hope Trust, ngayiqalisa kumbe ukusungula ngo-2014. Inhlanganiso leyi incedisana labakhubazekileyo, sinika i-information, sinika lama-scholarships abantwana abadef, njalo sivula ama-library ezikolo ezilabantwana abakhubazekileyo.
Mhm, kukhona okufundileyo mpela okuhambelana lokugcinwa kumbe lokuphathisa abakhubazekileyo kumbe ufunde ngobukhokheli nje in general?
Okay, so ku-university esiyabe sikiyo bayasilungisela ama-trips esihamba kiyo. So mina ngahamba ezikolo ezinjenge-Delaware School of the Deaf. So lapho abafundisa khona abantwana abangezwayo endlebeni. So ngibonile kakhulu ukuchiyana kwezinto esizenzayo kubantwana abangezwa endlebeni lapha eAmerica izinto abazenzayo. So ngaqalisa i-documentary, ukurecord i-documentary ngenxa yakhona lokho. So lama footage e-videos amaningi kakhulu emfuna ukuthi ngize ngwa jengise abantu ekhaya ukwenzela ukuthi sikwanise ukuthi sithuthukise imfundo yabakhubazekile.
Ngathi wenelisile yini ukuxhumana labanye la share ama notes la nikana ama phone number okuthi baza kunceda in future lawe wenelise ukubanceda njengoba selibuyele emakhaya nje?
Ye, kakhulu. Umuntu engisebenza la ku-documentary ngu-Debra ngwe-Nigeria. So sifuna ukuthi siyenze i-exchange summit on education. Sikhangelele abantwana abakhubazekileyo kakhulu ngoba laye uphathana labantwana abakhubazekileyo e-Nigeria. So sifuna ukuyenza konke lokhu sisonke. And then saba lelanga elalifakwe eceleni ele networking. Njalo lasezikolo lapho sasikhona saphiwa ama mentors ethu thina eDelaware sasile 2 ukuthi uyabe khona oyenza umsebenzi wakho, njalo lomunye ofundayo oyabe senza ama subjects ahambelana la wakho. So kungcedile kakhulu, siya exchange ama notes, ngaba interviewer, kwakukuhle kakhulu.
Mhm, hayi siyabonga Maspanda, sikufisela inhlanhla njengoba usubuyela nje ekhaya.
Hayi lami mbongile.
Aha, Samantha Spanda ngomunye wabakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Lizwile njalo esithi ungumkhokheli wenhlanganiso ye-Signs of Hope Trust. Ube khona pha emsakazweni we-Studio 7. Ukuziphetha ke ebezihamba phambili ezosuku, sikhangele ebezihamba phambili. Inengi selisole uluhlu lwesikhwama sendleko kahulumende i-supplementary budget ethulwe ngumphathi ntambo wezimali umnumzana Mthuli Ncube ePhalamende namuhla. kwanele emthwakazi kaehlukane olivalelisayo ngontungamile inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.